Nxa kuyikuthi siyafunda izinto embalini, angiboni ukuthi uhulumende lo angabe lesifiso lamandla lomdlandla lezabuzane lokuthi alwisane lenkohlakalo. Ngoba nakade yakhulunywa leyo nto, kasikaze sibone ngitsho lo yedwa angaba munye mbu njengoThombo mbu njengobani owagwetshwayo sibili kwathiwa ulenkohlakalo waya emthethwandaba wagwetshwa wafika kumbe wathiwa kabuyisele lo kakuthetheyo. Ukukhuluma bangakhuluma umama lo ye ungathiwa ubothiwe kodwa sazi enxele izaba nje okunye sizawusela isivuthiwe kodwa uhulumende yena njengohulumende ngokumazi kwethu nokumzwisisa kwethu okweminyaka yonke le kasiboni ukuthi angabe eqinisile uyabe ekhulumela nje ukuthi kuthiwe wenza imizamo ethize babe sesikhangela uzibani wabotshwa kodwa sibona into encane le enzakalayo kunalokhu esikhangela ukuthi kwenzakale. Angikholi ukuthi mina isifiso sokuthi inkohlakalo ayilwisele uhulumende ula.
Ye, nanso indaba mfundisi Motsi, wena ubona ngani uhulumende okhona uleqiniso yini lokuthi ufuna ukuqeda inkohlakalo le i-corruption?
Hayi, mina angikholi ukuthi khona ukuthi siyabona yini kumbe kasibone ukuthi yiyo into eqhakathekileyo lapha. Mina into engiyibonayo vele lapha yikuthi khona kathi bona indaba bele corruption njengo uhulumende ngoba into lezi zijulile, into lezi zilembali. Yikho ukubona kwami mina ngibona ngani i-corruption kulezinto ezibangela i-corruption. Nxa uhulumende engazange athengisele ukuthi ulezimiso lamanyathela awayenzayo ukuthi aqede i-corruption, asiboni ukuthi i-corruption iyaphela ngenxa yokuthi khona umuntu owodwa ubotshiwe. Ayisikho vele okuqeda i-corruption. Okuqeda i-corruption izimiso lemisebe lamanyathelo uhulumende angawafaka ukuthi khona yizo izinto ezizayenza ukuthi khona kungabe le corruption eZimbabwe.
Mfundisi Mkandla, siyabona ukubana kule commission le ezak entsha abanye bathi lokho okwenzakele ukutshengisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli ukuthi ilamazinyo yaluma nanku isilumile.
Ingaba lamazinyo kodwa amazinyo othani angalumiyo ngobana kathi labana abaphambilini behlulwa yini laba bakhona engxenye labo bangene nje bazakwenza izaba ngesindebele ukwenzela nje ukuthi ake sikhangele yena umgcini sihlalo wayo ngunkosikazi kampati Ntambo othize. Manje kungathiwa kwenzakala inkohlakalo kukhanye inqina lisiya kuma emnyango wakampati Ntambo yena lo ubona kathi lo umama adiliza umthato wakhe kumphathi Ntambo lo ngokumveza ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu. Asithi mhlawumbe njalo ngikhuluma ngomgcinisihlalo wale commission entsha kukhanye imizila yonke yenkohlakalo iyaphelela khona esiqongeni sentaba kuye usahoho wakhona ubona kulolu tho luzakwenzakala yini. Ngihle ngisole-ke mina khonapho yena lowo owumgcinisihlalo angiboni ukuthi la amazinyo uyabe wathethe ngaphi. Amazinyo akaza kuba buthungu ngenxa yakho nalokhu esengitshile ukuthi angithi vele yena ngunkosikazi kampathi Ntambo. Aluba nje bathatha omunye umuntu kumbe ubaba uDr Motsena lo bambeka khona phayana ongelani lokubandakanya kanye lezombusazwe wakuleli lizwe, angiboni ukuthi kukhona okuzakwenzakala. Abaphakathi nje abanye bazathiya engibaziyo abaphakathi kuhambana ngoba ngibona ukuthi amazinyo aza kuba khona zinsini zodwa kula mazinyo.
Ye, mfundisi Motsi, ngiphenduke kuwe, wena ubona njani ukuthi kule zak nansi isilumile ayisikho na okuthembisayo ukubana hayi sisiya phambili sizabona kulunywa abaningi?
Hayi, lokhu okuthi khona isilumile angikwazi ukuthi singasho okwakathesi ngoba even lakathesi asikwazi ukuthi kuzaphela kuzaphetha ngani. Mhlawumbe kungaba ukuvala amehlo, ukucatsha ngomunwe, mhlawumbe akuphumelele. Akula nto ebambekayo engasisiza thina ukuthi siyisebenzise njengomzekeliso ukuthi lokhu kuyasebenza kumbe akusebenzi. Njengoba ubaba uNkala uthilo ngoba uMkandla uthilo ukuthi lapha sivela khona sikhangela ngemuva, akula nto ebambekayo engasithembisa ukuthi lezi zinto zizasebenza. Nxa kusebenza singabonga sibili, kodwa okwakathesi amanga amazi akula mzekeliso selawo thina ukuthi kule nto esebenza.